Isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlaka 9 Mfufu 2017 ngo Chris Gande.
Lo ntungamile inkomo.
Endabeni zethu lamhlanje.
Nya iPVR bese swile ngayo but bengare test ngoba kwa test indawo yakho ni bikhatshana and bengakwazi ukuthatha isikhathi esinganani so bensesaba ukuphuza lokuyatshona khona le.
Uhlelo lokubhalisela ukuvota luyaqala elizweni lonke jikelele kusasa. Uzulu wakobulawayo esithi kalalwazi olwaneleyo ngendawo zokubhalisela.
Ngomthetho we-National AIDS Council owe-stigma awuhambi awuhlali kahle ukuthini emuntwini onja okuposition yakhe ezwakale esekhuluma ngendlela enjalo against abantu abaphila ngamaphilisi egciwane.
Inhlanganiso ezilwela ilungelo labaphila legcikwane le-HIV sezisole amazwi kamphathintambo wezemfundo yaphezulu umnumzana Jonathan Moyo ayethule ebulenjini betwitter.
Uzulu uthi akulabubelo abukhangeleleyo empilweni yakhe lanxa umongameli Mugabe engaze exotshe amanye amalunga edale lakhe labaphathintambo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa emsakazweni we-Studio 7.
Uhlelo lokubhalisela ukuvota luyaqala elizweni lonke jikelele kusasa. Umgcini sihlalo wekomishini ebona ngezokhetho iZimbabwe Electoral Commission unkosikazi Rita Makarau esithi sebelungiselele ukuqala lolu hlelo. Uthi imitshina yakulezi nsuku e-biometric voter registration eyokubhalisa abantu layo isikhona kanti lezisebenzi sezisendaweni zokubhalisela. Umakara ukhuthaze abantu ukuthi babuye lengwalo ezidingakalayo ezigoqela isithupha loba ugwalo lokuhambisa i-passport, incwadi elesiqiniseko salapho ohlala khona i-proof of residence ngesiNgisi, njalo kungaba incwadi ikagetsi le kumbe ucingo. Kunjalo nje izakhamizi zakobulawayo seziveze ukuthi lokhe zingelalwazi olwaneleyo ngendawo lapho okumele zibhalisele khona. Kubika intatheli zindaba yethu uBathabile Masuku.
Izakhamizi zakobulawayo zithi uhlelo lwe-BVR azilwazi kahle njalo aziluthembi ngoba luphethwe nguhulumende esebenzisa ikhomishini ebona ngezokhetho eyeZimbabwe Electoral Commission. I-BVR ijonge ukuphuma loluhlu lwamabizo abazaba lelungelo lokuvota kukhetho lomnyaka ozayo oka-2018. Umtshayeli wemichova ehamba phakathi kwedolobho isiya emalokitshini achiyeneyo uSipho Masina uthi akakezwa lutho nge-BVR.
BVR akangiyazi and bengingakazizwa bengekezwa ngayo vele ngoba le ndawo konke lapho ezirejisterwa khona angikwazi. Mina ngagcina ukurejista ngo-2000 and bengingakarejisti anymore but ngilesifiso sokuvota kumbe okunye okukhozwayo ukuthi ngishona ngisemsebenzini and into ezinjengama-newspaper into engalasi isikhathi sokuzibala. Nxa kuyukuthi but sirejiste ngekhompyutha akusoze kube lesitsotsi yini ngoba ikhompyutha into eyekhwayo ukuthi bagcine seba rejistela abanye abantu abangekhoyo abanga-existiyo. Mina I think kuyabe ku-right ukuthi babuye ebantwini babuye bazobafundisa before baqalisa ilokho bakwenzayo ngoba abanye vele ulwazi kasilalo lokuthi PVR yikuyini.
Iningi labasakhulayo selike lahlangana lodaba lwe-PVR ebulenjini laloba bengakabi lolwazi olujulileyo ngayo. Osakhulayo umnumzana bekithemba moyo uthe lokho engakabhalisi ukuvota ngenxa yokuthi indawo ebekubhaliswa kuyo ibikhatshana njalo uhlelo lo-BVR abaluthembi ngoba lusezandleni zikahulumende owaziwayo ngobutsotsi endabeni zokhetho.
Ya, i-BVR abesesuswile ngayo but bengarejistiwe ngoba kwathi indawo yakhona ibikhatshana and bengakwazi ukuthatha isikhathi esinganani, so bengisesaba ukuphuza lokho yatshona khonale.
Omunye njalo osakhulayo othengisayo kosekusile unkosazana Gladys Dube uthi ufisa ukuthi afundiswe ukuthi i-BVR yona isebenza njani ukuze ethi nxa esiyabhalisa ahambe eselolwazi ngoba efisa ukuphatheka ekhethweni luka-2018.
Mina uhlelo lolo lokurejista bengingakaluzwa, kodwa isifiso sokurejista sokuthi ngivote ngilaso sibili ukuthi lungakungabakwazi ukuthi lurejistwa nini ngaphi. Ngiyahamba sibili ngerejista ngoba ngo-2018 ndesifiso sibili lami sokuyafaka uxa ngivote njengabanye.
Ilunga lenhlanganiso yezakhamiza kobulawayo e-Residents Association umnumzana Wilfred Mthombeni uthi yena useke wezwa nge-BVR kodwa akathembi ukuthi kuza kuba lenguquko ekwenziweni kokhetho.
Yes, sesizwile ngokuthi kuzaqala ukumemetheka kokuregister ukubhalisa lapho ukuthi abantu bezovota. Uqala ngolwesibili. Mina nginjani ka register? Kodwa ke ngilesifiso sokuthi ngihambe ngifinyelele ngiregister khonapho. Esikwaziyo nje ukuthi sokuguquka nge-BVR le sokutshintsha indlela ebesivele sibhalisa ngayo kuqala. Wawuphomba ukubhalisa nje kuphela kube ngakuthathi iminwe bengakukhangele okuningi. Kodwa ikhathesi sizwa kuthiwa sebeza kuthatha imfanekiso, sebeza kuthatha la fingerprints.
Osakhulayo unkosazana Nonduduzo Zonyathi uthi yena akakaze abhalise ukuvota kodwa lonyaka ufisa ukuthola ithuba lokuyabhalisa laloba engelalwazi nge-BVR.
Mina angikaze ngi-register for ukuvota ngoba angilalwazi lwakhona lokuthi kuqalisa nini ukuvota khona lokho ukuregister for ukuvota angilalwazi lwakhona. Le-BVR leyi angiyazi and information yakhona le asilalwazi lakho abakasitshele ngakho asika ubone ngakho ukuthi khona sesingathi hayi singasukumela phezulu sihambe siyeregister. Kodwa mina ukuvota hayi ngiyafuna ukuvota sibili next year ngo-2018 andisoke ngiyekele. Ngezwa ngakho ukuthi kuqala nini ngizasukumela phezulu ngihambe ngiyeregister so that ngikwaniseke uya vote.
Abazi ngezokusetshenziswa kwemitshina yangalezi nsuku e-technology abekhampani AHX sebephume lohlelo lukamakhalekhukhwini olwe-mobile app olutholakala ku-Google Play Store. I-app le ilama-BVR centers aselizweni lonke jikelele kodwa ilokhe ingakaziwa nguZulu. Obona ngamalungelo oluntu kwezokhetho wakobulawayo umnumzana Mthokozisi Ndebele uthi imizamo efana lale iyancomeka kodwa bekufanele kwenziwe kulesikhathi ukuze uZulu wonke athole ulwazi njalo kusenziwa nguhulumende.
Mina ngibona ngani ukuintroducer kwe-mobile application ukuze sincedisa kakhulu ukuze sifinyelele osowethu kakhulu abantu abatsha abayibo abakhanya bethakazelela ulwazi olutsha esingathi ngama-information technologies. Sizanelisa ukubana sithole information mayelana ngama-centers okuregister ukuvota.
I-commission ebona ngezokhetho elizweni eZimbabwe Electoral Commission isiveze indawo zokubhalisa ukuvota eze-BVR elizweni lonke jikelele. I-BVR iqale ukwenziwa ekuqaleni kukampandula kodwa izekhi simemethekisa uhlelo lolu ukwenzela ukufinyelela abantu abaningi. Indawo lezi zizabe zivuliwe langempela viki ukuze uZulu wonke athole ithuba lokubhalisa. Ibizo lomuntu osebhalisa lizaphuma endaweni eyodwa yokuvotela. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Inhlanganiso ezilwela ilungelo labaphila legcikwane le-HIV sezisole amazwi kaMphathintambo wezemfundo yaphezulu umnumzana Jonathan Moyo ayewethule ebulenjini be-Twitter esithi abanatha amaphilisi okwenqabela igcikwane le-HIV balako ukuhlanza behude. Iningi lithethe imbiko le ngendlela yokuthi uMoyo ubethuka umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Emmerson Mnangagwa ngoba nguye osanda kugula wahlanza njalo wahuda emhlanganweni weGwanda ngenyanga edluleyo. olwela ilungelo labalegcikwane le-HIV unkosazana Martha Tolana uthi lanxa umoyo esaziwa njengomuntu olenkulumo elensiba zenungu amazwi kamoyo la amethusile. Abanye abafana lomela inothone edalele parliamente umnumzana Themba Mliswa baphendule umoyo ngamazwi aqatha besithi utshengise ukungabi lonembeza. Sixoxe lolwela ilungelo likaZulu umnumzana Bekezela Madumafuzwayo othi amazwi kamoyo atshengisa ukungahloniphi.
Ungayivala kuhle i-tweet yakhe esayidini yakhe ibispecific entweni ayikhulumayo ngomuntu akhuluma ngaye. Ukuthi hayi bantu uthi yena wafakelwa kodwa ngimaybe yena le history yaziyo ngaya ngithi kodwa lokhu liyakubona yena ukuthi nxa umuntu ezele ekuma ARVs alokwenza ama side effects okuthi umuntu ahlanze owesisu singijijingisi eside lakhe ngobe kubeka ngaleyo ndlela. But kodwa mase sikukhangela from iside yamalungelo nje kumbe ukuziphatha ebantwini kusuka kusinika ipicture yokuthi ungathi uyeyisa abantu abaphila lomkhuhlane wona lo yabo ende ngomthetho we-National AIDS Council o-stigma awuhambi awuhlali kahle ukuthini umuntu onja ukuposition yakhe ezwakale esekhuluma ngendlela enjalo against abantu abaphila ngamaphilisi egciwane.
Singeke sathi ubezibhalela nje engakhulumi ibizo lomunye umuntu esitsho njeni ukuthi amaphilisi la alakho kwenza lokho.
Iye uhlakaniphile siyamazi umoya uhlakaniphile kakhulu professor and kafakanga ibizo ngabomu ukuthi esayidini lakhe uyamkhulula ukuthi hawu kanti mina ngithe ubani njengoba ngithile ekuqaseni ukuthi hayi kuyaziwa ukuthi la maphilisi alokuba nama-side effects anjalo. So uyakwazi ukuzikhulula sibe thathi hayi mina ngizange ngitsho umuntu. So lo osekumhlupha kumhluphani kanti okusesakeni yikho okuzizwelayo ingxenyeni osekumenza arisponde kusho ukuthi uyazi ukuthi ukhulunywa ngaye.
Alo ke ngumnumzana Bekezela Madumafuzwayo olwela ilungelo likaZulu ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseGwanda.
UZulu uthi akulabubelo abukhangeleleyo empilweni yakhe lanxa uMongameli Mgabe engaze exotshe amanye amalunga edale lakhe labaphathintambo elekhabhinethi. UMgabe uveze ngomgqibelo ukuthi uzahlela kakutsha ikhabhinethi yakhe ngoba kulabanye abaphathintambo abangaqhubi kuhle umsebenzi. Uthe lokhu uzakwenza kuyona le iviki. Kodwa iningi lithi uMgabe kumele laye ehle esihlalweni ngoba esehlulekile ukubusa kakuhle kanti njalo seluphele. Ingcwethi zithi abaphathintambo abalakho ukulahlekelwa imisebenzi yilabo abakucele eliloyisa ukuthi umnumzana Emerson Mnangagwa athathe isikhundla sikamongameli Mgabe eletim lacosti. Zithi njalo abakucele elilwisana lelikamnangagwa ele-G40 balakho ukuphakanyiswa bafake esikhundleni eziphezulu okugoqela unkosikazi Grace Mgabe. Sixoxele enye yalezi ngcwethi umnumzana Dumisani Nkomo.
Mona zandi kungathimbeka kakhulu lapha bakuhlangothi likamnangagwa ongabe ugoqela yena umnangagwa ngokwakhe ongabe ugoqela uprovincial affairs minister role affairs uAbengikho Ncube engxanyelo lomushowe lodogora. Mona zandi bona lapha engxanye bengahamba ngoba bengatshintsha bebangadimoto kusukela kumnangagwa ngokwakhe kusiya ku-Abengikho Ncube kusiya ku-Chris Mushowe engxanyelo dogora bona udogora engxanye bexhotshelwa nje incompetence.
Ubaba Jonathan Moyo bakhona abathi engxenye ulakho ukubiselwa ku-information ubona kusenzeka yini lokho?
Yayikho nje into engxenye bangakhipha uMushowe umoya engahamba ku-information umbe pronyotho enike inye ephezulu kuyombe inye phezulu.
Khona ukutshintshwa-tshintshwa kwekhabhinethi okukhangelelweyo lokhu ubona kuqeda na ukudlephana esikubonayo phakathi kwelacoste le-G40?
Akusezo kuqede ukudlephana nje kuzenza ungakhanyi kuwesobala kodwa kuyabawesa ngoba lapho abakhintshiwe bazazonda kakhulu. Kodwa manezani umongameli nomkakhe babefisa ukutshengisela amandla abalawo kuthi yitho esilamandla Nga ukubulu utumjuru wakitu chanjani. Kwa ngila mtu wekaba ngilu utumjure nga kichu. So, kwe zombu sazo, mbe zomba aba ngazwe. Wati anything is possible. Nga kwa le hatu ni nga so vice president. Mbe mtate luba mu justice minister. Maybe ni uchi na masa or something. Kutwa mbona sibi lukumeza kato kuti either mtate li justice ministry or mtate li vice president ngowayo. Ugo kumeza kato loko.
Bengamsusa uMnangagwa akusoze kube yikho na ukudabuka kwebandla leZANU PF phakathi.
Kwabe ukudabuka kweZANU PF kodwa likhubo lokuthi sasisho njalo ngesikhathi sikaMjuru.
Alubana exqotshiwe manyathelo bana ngawathatha uMnangagwa nxa ekhona.
Hayi inxeba mnika enyi isecurity angatshintsha nalo sekere mayi enxa. Ngizakala ukuthi sekere mayi umbu amayi wena lo Grace ebetronyothwe. Mwana zani hibwa wangani banga pronyotwa ima ye edisi lok security ministry umbeba mkini mu vice president kote ngesela justice ministry mwabi justice ministry ye kandi mteto kwa teke kakuru mwana zani nga hibwa mtatele yona le oversight over justice yo kandi mteto
umnumzana tumisani nkomo ingweti kwezo mbusazwe si kotele egobla wayo
Kulife Talk lamhla sixoxa ngokufuna ukwenziwa ngumongameli Robert Mugabe othi ulakho ukuguqula idale lakhe labaphathi intambo iCabinet kanye lokukhangela uhlelo lokubhalisa ukuvota oluqalisa kusasa.
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese Washington.
Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafichane.
Kulabantu abalichumi lambili abagalule emfuleni weNaf osemngceleni weMyanmar leBangladesh izolo ngemva kokugenquka komkhumbi obuthwele abantu abedlula ikhulu abakade bebalekela kweleBangladesh besuka kweleMyanmar ngemva kokuqhamuka kwempi yomdeni.
Abalwisana lohulumende wakwele DRC sebe besekelwa ngurhulumente wakwele Uganda babikwa behlasele inkamba yabebutho kwele DRC babulala ilunga leviyo lebutho lomanyano wamazwe omhlaba ele United Nations. Kulimale amasotsha ambalwa. Lokhu kuphume embikweni oyethulwe libutho le United Nations namuhla.
Ingcweti kwezempilakahle zithi umkhuhlane wengqondo kungenye yemikhuhlane eqhubeka ibandlululwa eZimbabwe kusukela ezabelweni la kuzo zonke inhlangothi kubangelwa ukusilela kolwazi kanye lenkolo uZulu azilandelayo. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokhu kubikwa kungokunye kokuphazamisa inhlelo zokulwisana lokusabalala kwemikhuhlane engathelelanwayo efana lokwengqondo. Ngenxa yalolu bandlululo, inengi liphetha lisehluleka ukuyadinga usizo ezibhedlela lapho sebegula, ikanti kuludubo olunganakekelwa nxa luthe lwaziwa isikhathi sesekhona. Umsekeli womqondisi obona ngokuqhutshwa kwenhlelo enhlanganisweni yabodokotela abangela mingcele eMedicines Sans Frontières, MSF, umnumzana Emerson Gono, uthi kungalesi sizathu bakubona kumqoka ukusebenzelana loZulu kwezokulondolozwa kwabalemikhuhlane yengqondo. Lokhu uthi bekwenza phansi kohlelo lwe-Community Mental Health Model of Care kumaklinika alichumi lantathu.
People lack understanding.
UZulu ulokhu engaluzisisi lolu dubo lwemikhuhlane yengqondo. Ziningi incazelo abalazo njalo lenkolo abalazo. Ngenxa yalezi nkolo kanye nokubandlululwa kwabatholakala belemikhuhlane yengqondo, besihlangana lenkinga zokuba bephuza ukuzadinga usizo ezibhedlela usukhulile umkhuhlane. lapho sebephumile ezibhedlela ngoba sebengcono basuke benganathi imithi yabo ngendlela kubangelwa yilokho kubandululwa walo mkhuhlane.
Unkosikazi Sandra Ndiweni ngomunye wabongikazi abafundela umsebenzi kwezokwelatshwa kwemikhuhlane yengqondo esebenzela kobulawayo.
Inkinga yikuthi nje thina abantu abamnyama sisuka sibe le ndlela yokucabanga ethiyona umuntu ma egula mkhuhlane yengqondo kuyabe kwiindaba zakhe. Abantu bakuthatha njengokuthi mhlawumbe kukhona icala lenzayo kumbe usendo lakhe kukhona umuntu okumnywa wenza enye into eyenza ukuthi kube lo muntu osuka amsebenze ngokwesintu. Singabantu abamnyama asila ukholwa ngezifundo lezi ezaphezulu ezikhuluma ngokuthi imikhuhlane yengqondo uqalisa njani, kwenzakala njani.
Uncome indlela esisungulwe ngabe-MSF yokusebenzelana labalemikhuhlane yengqondo bekuzabelo zabo athi ngenye imizamo ezophathisa ukulwehlisa ubandlululo.
Uhlelo lolu uhlelo oluhle kakhulu, ngiyalamukela ngezandla zombili ngoba lokhu kuzayenza kube lula ukuthi sisebenze ngomphakathi.
Unkosikazi Thokozile Ngwenya ngumatron esibhedlela seNgutsheni Hospital kobulawayo ulandisa ngengozi yobandlululo.
Emsebenzini lasemakhaya lapha bavela khona abantu kabawamukeli umkhuhlane wengqondo njengeminye imikhuhlane yonke, babone ngani into eyangisayo. Abanye benze okokuthi umuntu lomkhuhlane wengqondo uyavalelwa atshone ekhiyelwe endlini angaphumi phandle, omakhelwane babengakwazi ukuthi lapha endlini kulo muntu ogula umkhuhlane wengqondo.
Luqhubeka lukhula lolu dubo lokubandlululwa kwabatholakala belemikhuhlane yengqondo elizweni, kubika unkosikazi Ngwenya.
Umuntu ole-BP kumbe olethukela uyakhuluma nje public ukuthi usathatha amaphilisi ame-BP, usathatha namaphilisi ame-thukela, but womkhuhlane wengqondo kungani kuyinto eyangisayo efihlekileyo, angeke akuthi bhadla phakathi kwabantu. Nxa kungama-social problems baxoxisane phansi endlini e-grassroots level bancedisane.
Abogatsha lwezempilakahle bathi bakhathazekile ngalolu bandlululo kwabalemikhuhlane yengqondo elizweni. Umsekeli womqondisi ohlangothi olubona ngezempilakahle yengqondo lokusetshenziswa ngendlela engayisiyo kokudakayo unkosikazi Shelly Dorcas Sithole laye ulandisa ngalolu bandlululo.
Kulo bandlululo kubantu ababulawa umkhuhlane wengqondo okudlula abantu ababulawa ngeminye imikhuhlane yomzimba. Angazi ukuthi abantu indaba befuna ukwehlukanisa imikhuhlane wengqondo lomkhuhlane womzimba. Ingqondo isemzimbeni wani omuntu, but ubona bezama ukwehlukanisa umkhuhlane wengqondo lomkhuhlane umuntu angabulawa yi-BP.
Unkosikazi Thole uveza ukuba okungaziwa nguZulu ukuba kulobudlelwano phakathi komkhuhlane wengqondo leminye okubalisa isimo sokuba umuntu legciwane.
Ubudlelwano obukhona lomkhuhlane we-HIV AIDS lomkhuhlane wengqondo yikuthi wena unje ngingakutshela namhla ukuthi ubanjiwe ukuthi u-HIV positive. Kanengi almost 90% uyadana. Ekudaneni khonokho kuya ngawe ukuthi umzimba wakho udana kwakhona ekuthatha njani.
Ngenxa yedubo lobandlululo kwabalemikhuhlane yengqondo olutholakala lasemisebenzini, bayakhuthazwa abamankampani ukuba basungule inhlelo zokubanakekela. Lesi sicelo sihambelana lokuthiwo yindikimba yalonyaka yosuku lapho kunanzwa khona ezempilakahle yengqondo olwe-World Mental Health Day, yona ethi Mental Health in the Workplace. Abezempilakahle babika ukuba oyedwa phakathi kwabantu abane, 1 in 4 eZimbabwe, batholakala behlaselwa yimikhuhlane yengqondo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Abaphathintambo ababona ngezemali emazweni abalisa ele-Angola, ele-Botswana, Burundi, Kenya, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibia, Rwanda, Swaziland, Tanzania, Uganda, Zambia leZimbabwe basemhlanganweni welanga elilodwa esigodlweni seMelika, iWashington DC, lapho abahlaziya khona indlela ezintsha zokuthuthukisa ezenotho. Umhlangano lo uqoqwe ngabenhlanganiso yeMEFMI. eleZimbabwe limelwe ngumnumzana Patrick Chinamasa, umphathintambo wezemali njalo umhlangano lo ungema ngabo ngosibalukhulu bamabhanga amazwe womhlaba. Sixoxe lo programs manager wenhlanganiso yeMFMI uSipho Makamba.
Lapha sibe emhlanganweni ngisebenzela i-organization okuthiwa yi-MEFMI. Umsebenzi wethu ikunceda ukusukumisa i-knowledge engathi lama-skills ebantwini ukuthi babekwazi ukwenza i-management yezenotho yelizwe. So kathesi sibuye lapha sile board meeting njalo besile forum ebesiyenza lapha besishare i-knowledge nje with abantu from all over Africa about infrastructure financing.
Ye, nxa likhuluma nge-infrastructure financing kuyini khonokho?
Sikhuluma ngokufinansa izinto ezinkulu ezinjenge-power, amagetsi, ukwakhiwa kwama-bridge, ukwakhiwa kwemigwaqo and ama-projects amakhulu and usually athatha isikhathi eside ukwenza. Big amount njengokuthi nje nxa singenza umzekeliso ngezinto zasekhaya, big projects like Kariba Dam or projects like building a road maybe from let's say esuke Plum to ziyengena ngaphi eMtare or Harare or any other way, and then power generation, not just the solar which is enough for households, isenziwa ilayitwa ngamagetsi a-generated from obulawayo khonapho isidede ukuthi avele ngaphi e-Kariba and all those spots.
Ye, nxa sikhangela-ke kulabantu abaningi kanganani abavela eZimbabwe emhlanganweni lo?
Bebekhona abavela e-Ministry of Finance, abavela kwe-economic planning, labavela ku-Central Bank.
USipho Makamba ngu-programs manager wenhlanganiso ye-MEFMI.
Okwezemidlalo, umqeqeshi weqembu lomdlalo wenguqu elebulawayo City uMandla Mpofu uthi isifiso sakhe ngesokuba bafinyelele ukuyadlala kufinal ngemva kokuphumelela kwabo esigabeni sequarter final ngempelaviki edluleyo. Okunenga sikuzweni kuJoseph Njanji.
Iqembu lebulawayo City lifinyelele ukuyadlala kusigaba sesemifinal yenkezo yeChibuku ngemva kokunqoba iLeyata Stars nge-1 kanya emdlalweni oqhutshelwe enkundleni eBaba Fields ngeSonto. Loba benqobile abafana bebulawayo City badonse kanzima ukuze bachaya beyada, kodwa umqeqeshi weqembu lebulawayo City uMandla Mpofu uthi indlela abadlale ngayo ngokuzimisela imupha ithemba ilokuba bengafinyelela kufinal yalo mncintiswano.
Ngibona ngani namhla le ababiza ukuthi i-fighting spirit namhla yiye ewine igame le, because abafana I think banilwile kakhulu. Lapho sesikhona akusela ngendlela sesikhangelela ukuthi singaphusha sesiyefika abayithi final, and then kuzabonakala ukuthi kuza phethani khona ngale.
Amanye amaqembu lawa aphumelele kumidlalo yequarter final edlalwe ngempela viki edluleyo ngagoqela eleHarare City lona elinqobe leBlack Rhinos nge-1 kanya ngomgqibelo, kanye leHowmind lona elitshaya leChapungu nge-2-1. Iqembu lesine elizaphatheka kusigaba sesemifinal kumncintiswano wenkezo yeChibuku lizakwazakala ngemva kokuba inhlanganiso yePremier Soccer League isithethe isinqumo ngomdlalo ongasafikanga emaphethelweni okuphakathi kweqembu leJapan Mine kanye leqembu leCapes United. Lo mdlalo umiswe ngemva kokuba sekulobudlwangudlwangu abalandeli beqembu leCapes United sebephosela izikhali enkundleni becunulwe ukuba umsekeli kaNompembe uThomas Kuzosa ethe umgadli weqembu leMakepekepe uJohn Juwawo uhlohle okungekho emthethweni. Ngaleso sikhathi iqembu leJapan Mine belikhokhela nge-1 kanya kule mizuzu engama-20 umdlalo ungene uhlandla lesibili. Lokhu ngokwesibili kuba umdlalo ungafiki emaphethelweni kuhle kumncintiswano walo nyaka, njengoba kuhlandla lakuqala iqembu leChicken Indicala le ukudlala ngemva kokuba iqembu leyada seliphiwe umbikwa umdlalo usuvele uzusiyafika komlindi uyagcina. Inhlanganiso ye-PSL idlilisele iqembu leyada phambili iyajezisa eleChicken Inn lona elihlawuliswe $2,000 zamadola, ikanti njalo ngomnyaka ozayo alisoze liphatheke kulo mncintiswano. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili.
Izakhamizi zakobulawayo ziveza ukuba lokhe zingelalwazi lohlelo lokubhalisela ukuthola ilungelo lokuvota.
Inhlanganiso ezilwela ilungelo labaphila legciwane le-HIV sezisole umnumzana Jonathan Moyo ngamazwi ayethule enkundleni yeTwitter.
Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama nguChris Gande, lilale.
Lo Ntungamile Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.